Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 13 lwezi 2017 nguChris Gande.
Lo ntungamili inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ubaba lo engu commander of the army iZimbabwe Defense Forces ungena ngapha ezintweni zebandla lepolitics kade sabatshela bona labantu abaku army ababesempini ukuthi hlukanani lezalo PF ngoba ningene kwezimbuto umbuto kaulani lepolitics
Ukulwisana kubandla lezanu PF sokungenelwe libutho ngemva kokuba umkhokheli walo uGeneral Constantine Chiwenga Ethule amazwi namuhla esola kakhulu ukuxotsha mahlayana kwabantu kuleli bandla.
Kakhulu lokhu kukhathazela ngangapha kobulawayo eMathaven North and South lezinye indawo ezilokhu ziphansi ngenxa yokuthi siyakhola ukuthi ngabe inani lakhona liyaphezulu.
Ihlandla lesibili lokubhalisa abantu. Kuluhlu lwabavoti kukhetho omnyaka ozayo liphele lamhlanje iCommission yezokhetho iZEC isithi ibisibhalise abantu abedlula kancane izigidi ezimbili i2.3 million.
Abohlangothi lweNational AIDS Council babe lombuthano ukukhuthaza uZulu ukuthi ahlale ezivikele emikhuhlaneni efana lengculaza iBP iDiabetes leminye.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7.
Ukulwisana kubandla lezanu PF sokungenelwe libutho leZimbabwe ngemva kokuba umkhokheli walo uGeneral Constantine Chiwenga ethule amazwi esola kakhulu ukuxotsha mahlayana kwabantu kuleli bandla ikakhulu abalwa impi yenkululeko esithi lokhu kumele kumiswe ngokuphangisa. Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare namuhla uChiwenga uphinde wasola kakhulu amalunga ezanu PF angayanga empini esithi yiwo ahamba phambili ekuxotsheni abanye ngenjongo yokudiliza leli bandla. Abanye bathi lapha uChiwenga ubekhuluma ngabantu abafana lomnumzana Jonathan Moyo lonkosikazi Grace Mgabe bona abangamalunga eqembu leG40. UChiwenga wengeze wathi ukulwisana okukhona kuzanu PF sokubangele ukuhlupheka okukhulu kuZulu okugoqela ukusilela kwemali emabhanga. Uthe akulantuthuko ebe khona eminyakeni emihlanu edluleyo ngoba amalunga ebandla lezanu PF ephakathi kokudlephana kulokusebenzela uZulu. Uthi njalo ukuxotshwa kwabantu abalwa impi yenkululeko kumele kuphele. Wengeze njalo wathi umuntu wonke kumele anikwe ithuba elilinganayo kukhetho lwenkokheli yaleli bandla ngompalakazi ku-Extraordinary Congress. Amazwi kaChiwenga la aza ngemva kokuxotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa kuhulumende lakuzanu PF esetheswa icala lokuzama ukuvukela umbuso kaMgabe. UMgabe yena ngokwakhe seke wasola ibutho ngokungenela kwezombusazwe. Owalwa impi yenkululeko njalo engumkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu uthi kusobala ukuthi uChiwenga usekela uMnangagwa njalo uthi into engalunganga ukuthi ibutho lingenele kwezombusazwe.
Into esobala newethi ukuthi ubaba lo engu commander of the army iZimbabwe Defense Forces ungena ngapha ezintweni zebandla lepolitics kade sabatshela bona labantu abaku army ababesempini ukuthi hlukanani lezalo PF ngoba ningene kwezimbuto umbuto kaulani lepolitics kathi kusukela ngo 1981 iarmy ingenela kweze politics kubulawa abantu eMathebeleland kwakuyi army igugura hundi was a 50th brigade of the Zimbabwe National Army sithi thina bavele bachasa ubula khona lapho ukuthi bazifake edakeni olungaqondana nalabo angaqalisa namhlanje ukuthi uzwela abantu ngentuthuko i development naleyo isikhathi sonke lethi zani thina eMathebeleland for instance akasiboni development since 1980 kuyamangalisa kathi ukuthi athena kakula development kakula msebenzi kakhulume zonke izinto ezizakala ezimbi akhulume lokuthi abantu babulawa izana kakukhulume akhulume lobusele obukhona ukuthi laye wayengomunye wakhona kabakhuluma ngokudilizwa kwamapulazi akhulume ngakuthi kwabulawa abantu kudilizwa amapulazi iarmy yangene kakhulume zonke izinto ezimbi athi ukuthi yaxolisa ebantwini bezimbabwe yena njengomuntu okhokhela ibutho abethe sisho ukuthi kumele ukuthi iarmy yehlukanise nezanu PF ngoba into embi yona le ezakala ezweni lethu eyekelelwayo ngoba abantu singalazikhali singalamandla ngasila indlela ukuthi sithi iarmy kayehlukanise nezanu PF.
Umgabe na ubona eyiphatha njani lindaba
laye kakulanto angayenza mhlawumbe angakwenza ukuthi ambophe naye lesibindi senise ase abantu sokubulawa ukuthi eMathebeleland ngambophe lomuntu sibone
bakhona abathi mhlawumbe lapha ibutho lingaba selizama ukuhluthuna umbuso ungabe ukubona ngaleyo ndlela na
ye kuyenzakala ukuthi bafuna ukuhluthuna umbuso besenzela lo wabalekayo lo wafohlayo ongomunye layo isikiwi balwela isigebengu esabulala abantu eMathebeleland yinto abayenza basebenzisa ibutho okungekho emthethweni ukuthi balwele izifiso zomuntu esingathi nayi political ambitions zikamnangagwa yizo ezijovayo la ngomthetho obamele ukuthi abotshwe.
Umnumzana Moses Mzila Ndlovu walwa impi yenkululeko ekuviyo leZibra njalo ungumkhokheli webandla eliphikisayo ele-ANSA. Ukuhlaziya amazwi kaChiwenga sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Lapha ngibona ukuthi kukhulume indoda elobuhlungu, indoda ekhanya inamazwi amaningi kodwa amanye amazwi akhona engaphumi kuhle, kodwa ngiyabona ukuthi lapha nje bezama ukuphuma nje imicabanga yokuthi yena kajabuli ngento eyenziwa uMujuru yenziwa uMnangagwa njengoba engathanga ukufaka isobala kodwa engibona mina.
Abanye bathi okusobala lapha yikuthi ubaba uChiwenga nxa esithi kulama counter revolutionaries abantu abangayanga empini athi yibo abadiliza ibandla leZANU PF. Abanye bathi ukhuluma ngabantu abafana labo Jonathan Moyo ilonkosikazi Grace Mgabe. Yena uMgabe ubona ekuthatha njani lokho?
Vele phela njengoba ngithile ukuthi nxa ungazi ukhiphe ingubo embethe amazwi akhe uqondane labo kasikule labo Jonathan Moyo Grace Mgabe ngoba vele yena wavele wathi yena udala ukuthi uba ngumongameli i-state jacket. So nxa abanye laba bethiwa khona kabayanga empini sebentshontshe i-revolution utsho vele bona utsho ukuthi vele kakubajabulisi bona ukuthi sekukhanya umbuso esiqondane labantu abangayanga empini ye-national army yafanange ingenele embusweni. Kodwa nikelani indoda ikhulume nxa ilobuhlungu indoda bayikhulume ekucabangayo.
Abanye bathi lapha uChiwenga sezidalele udubo okuzalandela ikuxotshwa kwakhe umsebenzi ngumgabe ukubona kusenzakala ngaleyo ndlela.
Yabona ukuthi ngibona ngathi laba abatsho njalo kulokhu yiqiniso okuthize ngoba siyazi phela umama yena uFirst Lady wayevele wathi yena uChiwenga ule nkinga wayevele wathi yena nxa lifuna ukuthi lingidubele makilingidubule eqondane laye. So ukutho ukuthi i-contract yakhe lani yayivele ikhona ethi yakhona ize-expire angikhole ukuthi iza-renewa seqondane loku-retire lapha ngoba babevele betshilo ababuyisayo ukuthi abantu besibuthi bazanikwa imisebenzi eminye hatshi lapha vele iqondane lomama lo wababusayo ngibona ngathi i-retirement yakhe siseduze.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela eseHarare. Ihlandla lesibili lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo liphele namuhla. Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission isithi ibisipalise abantu abayizigidi ezimbili lenkulungwane ezingamakhulu amathathu 2.3 million izolo. Ihlandla lesithathu lizaqala mhlaka 16 kulenyanga liyephela ngompalakazi mhlaka 1. Uhlelo lolu luzaphela ngehlandla lesine. Abaningi bathi kusobala ukuthi izeki kayisoze yenelise ukubhalisa abantu abayizigidi eziyisikhombisa njengokuthembisa kwayo ngoba bebalutshwana kakhulu abantu ababhalisayo. I-Christian Alliance ngenye yenhlanganiso ezikhuthaza uZulu ukuthi abhalise ngobunengi. Sixhume isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana uSeni Spanda.
Bona ngani lolu hlelo lukhamba bijana kancane ngenxa yokuthi nxa sikhangele ukuthi inani ebelikhangelwe emadolobheni wonke jikelele lokhu lilutshwana nxa sikhangele inani labantu asebehambe bayabhalisa amagama abo bathola ilungelo lokuyavota ikakhulu lokhu sikhathazela ngangapha koBulawayo leMathabeng North and South lezinye indawo ezilokhu ziphansi ngenxa yokuthi siyakhola ukuthi ngabe inani lakhona liyaphezulu. Ngakho lokhu kuyakhathaza okokuthi ngibona ngani mina iVEC kumele ukuthi kukhulunyiswane layo ukuthi ngabe kuyaqheliswa lolo hlelo.
Kuyiwa nje kuhlandla lesithathu kuyini okungenziwa yiVEC okungenza abantu babhalise ngobunengi?
Okokuqala ngizakhuluma ngalokhu thina sikwenzayo. Thina sesidinge abafundisi abakwanisa ukuncedisa abantu ukuthi bathole amaphepha okuthi bahlala ngaphe ngathi ngama-affidavit. Sabangenisa ukuthi lapha okuba lamatende khona awezeki labo babekhona bebelobela abantu izincwadi bebancedisa. Njalo thina bese singena emabandleni ukuthi sithi umfundisi ngomfundisi kaphume labantu bakhe bezama ukurejista. Nxa ngibuyela ngemuva ngikhangela yona iVEC ngibona ngani mina kuyadingakala ukuthi basuse amanye amathendabo endaweni ezingalabantu bewase lapho okuyabe kugcwele khona abantu engathi kumbe ngesilungu ama-shopping complex ezitolo ezabe vele sezilabantu kumbe indawo eyabe vele ibuthene abantu bababaningi. Ngoba singakhangela thina sike sabhoda sananzelela ukuthi lapho iVEC ebeke khona ongalabantu abaningi kwenze isikhathi ngabe kuyizikolo sizande ezikolo ngicabanga njengempophoma laphana phandle kwempophoma.
Umnumzana uSeni Spanda isikhulumeli senhlanganiso ye-Christian Alliance.
Kunjalo nje izakhamizi zentalale eMzansi yeGwanda zithi ziyethuselwa ngabasekeli bebandla leZANU-PF abathi uhlelo lokubhalisa kakutsha ukuvota olwe Biometric Voter Registration iBVR luzaveza ukuthi uvotele bani osekudale ukuthi iningi lesabe ukuyabhalisa ukuvota. Lokhu kwenzakala iningi lezakhamizi zalumango lisemnyameni ngohlelo lokubhalisa ukuvota kungenani lokuthi uhlelo lolu lokubhalisa amagama abavoti luzaqala ngolwesine emhlubulweni weZansi yedolobho leGwanda. UVusisizwe Mkhwananzi usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Lokhu kuvele emhlanganweni oqhutshelwe ezitolo zentalale ngomgqibelo lapho iqembu leVictory siyanqoba ebelikhuba khona inhlelo zokulondoloza ukuthula kanye lemfundiso yohlelo lweBVR. Izakhamizi, inkokheli zomdabu kanye lezombusazwe ebezikulomhlangano zivumelene ukuthi kuhlezi kulokuthula esikhathini esiningi entalale kodwa hathi ngesikhathi sokhetho. Umnumzana Philmon Ncube uthi ukwethuselwa kwezombusazwe sekuqalile njalo kwakathesi uZulu uyethuselwa ngodaba lokubhalisa igama lakhe kuluhlu lwe-BVR.
Entalali abantu bayethuselwa nxa kuthiwa kuyabhalisa ukuvota kusenziwa i-registration yonale. Abantu kuthiwa khona bhalisani ama-phone number. Sibuze ukuthi khona ama-phone number lawo abhaliselwani kuthiwa khona mhlawumbe siyavota siyaba sibuza ukuthi khona i-phone number yakho asiyibonanga. Wena uvotela ubani? So ikwethusela kunye kunokukhathazana.
Unkosazana Juliet Noni oleminyaka ekuzalwa ngamathuma esikhombisa uvumelane lonyone sithi udubo lodlakelwa luvame lapho kuyiwa kukhetho njalo ludalwa ngabantu abavela kwezinye indawo.
Uyabona labo ukuthi mana konde vela kumanyama wathi sabayalile ukuthi thina sosichane ngokuba vela kusincedile. Lakatesa kusincedile. Kathi kwavota imisebenzi abantwana kabana. Abantwana lokhu isiyegula. Thina siyavota ukuthi silungiseni izwe lethu. Asivoteli ukuthi sibulaleni makhelwane. Yikho sikhangelele ukuthi abantu kumele sibe matured ekuvoteni ukuthi sibone ukuthi silandela indlela ile qiniso iyangayo.
Imbongo Ncindi Lerato Ndlovu oyisakhamuzi njalo eNtalale uthi isifiso sakhe kubona kulokuthula esigabeni kungabi lokuxegana ngezombusazwe.
Sizwe sithoniphekile ukuthi sitshelwe ngokulandelayo ngamavoti lokuthi abantu kumele babekwazi ukuthi ubudlangudlwanga ngasiwuvota. Okunye engikufisayo ukuthi abantu nxa bezenza umhlangano bengethuselani, bengatshelani ukuba bangaphromisani ukubulalana kodwa bencedisana bakhulume ngengqubekela phambili lokukhetha ukhetho umuntu okumelayo khona umuntu okuhlukuluzayo kumbe okwethuselayo.
Unkosazana Banele Moyo ngomunye walabo abangelalwazi ngohlelo lokubhalisa ukuvota olutsha.
Na hayi besingalalwa zolukhulu kangako sazi nje kweminyaka yonke idlulile but kwanamhla besingakakwemukela khona bezokutshela ngayo.
Unkosazana Siza Lobuhle Moyo oweVictory Siyanqoba uthi yaswelakala imfundiso nge-BVR okuzadala ukuthi iningi lingabhalisi.
So nanzelela ukuthi uqakathekile ukuthi ama-organizations ahambe khona ngale ukuthi khona ebatshele information nge-BVR ngoba even u-phase 3 eqalisa izekhi zafika khona ngale kodwa iswele ukuthi khona izabhalisa bani.
Iziphathamandla zogatsha lokhetho lweZimbabwe Electoral Commission izek zikhuthaza uzulu ukuthi abhalise amagama kuluhlu lwabavoti ngobuningi. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 ngiseNtalale.
Live Talk lamuhla sixoxa ngokungenela kwebutho leZimbabwe empini yokubanga isikhundla sikamongameli Robert Mugabe kubandla leZANU PF.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Ukuzamazama komhlaba ukunyikinye ele Iran lele Iraq kuchiye abantu abangamakhulu amathathu befile kwalimala abazinkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu.
Kwezempila kahle lamhlanje abuhlangothi lweNational AIDS Council babe lombuthano okukhuthaza uzulu ukuthi ahlale ezivikele emkhuhlaneni efana lengculaza, iBP, idiabetes leminye. Umcimbi lo obuhlanganisa abahlabeleli kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Kubika intatheli zindaba yethu obathabile Masuku.
Umnumzana Kenneth Ncube oweNational AIDS Council uthe umcimbi lo uyindlela yokuphendla indlela yokulungiselela umbuthano omkhulu oweWorld AIDS Day oza kuba khona mhla ka 1 Mpalakazi.
Ayithi esiqoqa umdlalo lo oweMusical Expo sihlose ukuthi sithole abantu abangathola ama services anjengokuthestwa, ukusokwa, ukuchekwa iBP, idiabetes, lezinye nje izinto ezikhangelana nempilo yabo.
Umqondisi weNAC wobulawayo unkosikazi Natra Nyathi uthe uzulu ufunda ngcono nxa kule midlalo ukwedlula lapho nxa behlaliswe eklasini.
Sinama-targets ukuqeda i-HIV le-AIDS ngo-2030. So lapho siloko sihlela uhlelo lelo le-program ye-HIV, siyananzela ukuthi ibulawayo i-HIV prevalence okwakathe siyiku-14%. About 60% of abantu abale mkhuhlane ngomama. So, omama babuthakathaka abaningi bangikhona yibo abahlukuluzwayo, bayaswela information ekwanileyo uze bezifikele. Njalo siyananzelela ukuthi i-society yethu iyacindezela omama ukuthi bengakhulumi, kumbe sithi ngesikhiwa negotiate for safer sex.
Uthe bakhuthaza abantu ukuthi bazivikele njalo bengamemethekisi igciwane le-HIV. UDesire Moyo okhokhela iqembu le-Victory siyanqoba uthe iqembu lakhe lenza imidlalo ekhuthaza amantombazana asakhulayo ukuthi bazigcine bezivikele emikhuhlaneni besebenzisa inkondlo lemidlalo.
Silapha namhlanje ku-National AIDS Council Musical Gala ethagethe abantwana abale 16 to 25 years ama-issues e-HIV and AIDS. Pushing them to access ama social reproductive health services. So Tina siya exhibita namhlanje sifundisa uZulu kakhulu nje njane zakhulayo mayelana nomkhuhlane weAIDS. And njalo futhi as a performing artist siya yenza umdlalo wedrama ofundisa ukukhuthaza abantwana ukubana bevale bengavuli, because i theme yalonyaka iHIV and AIDS it's a commemoration it corner closing the tape to new HIV infections. So zenza umdlalo o 10 minutes okukhuthaza intsha kakhulu amantombazana ukuba nabe siphathe kanjani, beqaphele izilo ezikhona emhlabeni ezingabanikreda ubunjalo babo. So ike sikwenza njengeviki namhlanje.
Okhokhela iqembu lenkululeko yabatsha School of Arts iiasa umnumzana Innocent Dube uthe njengabadlali balomlando omkhulu wokukhuthaza uZulu ukuthi azivikele emkhuhlaneni ngoba belabalandeli abaningi.
Abantu bakhangelele ngithi njengabantu abakhuthaza into yesizwe. Yikho ke zathola ukuthi njengama-artist kumbe ngithi abadlali siqakathekile.
Uphenyo olukhitshwe inhlanganiso ye-UNAIDS luveze ukuthi ngomnyaka ka-2016 ilizwe leZimbabwe libe labantu abazinkulungwane ezingamashumi amane 40,000 ababambe imikhuhlane kutsha, kwaba labantu abazinkulungwane ezingamashumi amathathu 30,000 ababulewe ngumkhuhlane we-HIV. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Bakhona abachayele ihlombe okwenziwe livutho leZimbabwe elithi kalisoze ligoqe izandla kulabantu ababhidliza ibandla leZANU-PF konke lelizwe. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Chris Ndlela lomnumzana Mehlulo Moyo bekuhlelo oluphuma ku-ebulenjini weFacebook VOA Ndebele.
Ay, kunzima Dube ngani. But kukhanya ngazani vele isingiyomndeni leyana. Hayi, bazama ukukwenzela uGrace Stulo lapha.
Kodwa ke anti ke uNkosikazi Grace Mgabe ungani ku-G40. So ke uChiwenga uthi khona kungani kwenzakala ungani kakufuni. Lamba sosha semadlodlongwane.
Hayi, umbona ngazani nxa kungaba njalo. Kungaba ngcono yekela bebekulungise bona bodwa khona ngayo
ukuthi bangakulungisa sibili
nxa bevele kutshana bebethayane, cause ngoba lapho ngazani ukudlelwa ngengqondo zabantu la, cause indlela umnanga wakhutshwa ngayo la engazwisiseki, but kwakuvele kukhanya ukuthi khona na ukuthi uzaphuma ngidlabo bonke abe-team lacosta yonke yabona.
Sebefuna ukutshayikhu kumbe bafuna ukwenzani? Ngizothosela lo moyo lapha ecingweni.
Ya, abangenele kuye kulungi iZimbabwe ngana ayitshela mthetho. iZANU-PF isenza ngendlela esisa ngayo.
So wena uthi kuthweni mnumzana?
Mina mbona no-Othingo nxa zingangenela something ngenzakala at the end. Kungaba le-respect kumaphathi layo kusayo la elizweni.
Kodwa kungangenela ibutho akusoze kuhluphe khonokho.
Bangangenela for ukukhontrola nothi uthi ibutho libusi lize. Ngoba lingabusa ibutho yonke into izabe isenziwa ngefosi. Like ukubona kwamanye amazwe akuzwa ngamabutho ukuthi akuhambi kahle.
Alo ke ngumnumzana Mehluleli Moyo obexoxa lomnumzana Chris Ndlela belo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olwethulwa enkundleni yokuzilibazisa eFacebook ekhasini leVOA Ndebele.
Kwezemidlalo ababe ngabadlali bomdlalo wenguqu eminyakeni edluleyo bathi kumele ugatsha lweZimbabwe Football Association luhlale luqoqa imidlalo enjengalo obekhona ngempela viki edluleyo lapho abadlali beZimbabwe abadlale khona labo sowabo ababedlalela iqembu elidumileyo eleBarcelona. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma lentatheli ngemva kwalomdlalo oqhutshelwe enkundleni National Sports Stadium ngensonto njalo ophelezi ngutshikilo bhanqa 2-2 osengumqeqeshi osebenzela elizweni laseBotswana uMadinda Ndlovu utshayele ihlombe abaqoqi balomdlalo esithi benze into eqakathekileyo kakhulu.
Bayenze into eqakatheke kakhulu elizweni lethu lonke, basenze sahlangana singabaphilayo ekujabuleni ezake zadlubhela. So mina ngibona ngani into eqakatheke kakhulu njengoba ubona nje abantu bebaningi kangaka, siyabathandazela ukuthi khona beyenze into efana laleyi lakusasa.
Umdlali okhalelwe ngabaningi ukuba abe yingxenye yeqembu lamakhehla leli elidlalelele eBarcelona uRonald Kitiza Sibanda uthi ukholise kakhulu njalo ulethemba elokuba labantu ababukelela umdlalo bajabule kakhulu bembona esenza adume ngakho.
Sipholisile njengoba kade ngithe sizodlala ama-legends eBarcelona, so bona abantu laba ababuyileyo babhadala bakholisile ukubukela ibhola sikade silidlala. Lokhu engikwenza lokhu akumangalisi, vele mina ngiyazazi ukuthi ukupasa nokucreata la ma-tens yikho engikukwanisa kakhulu.
Oyengukapteni weqembu layele ndazo osengumsekeli kamqeqeshi weqembu le-Haumine ubeka ithemba Ndlovu uthi yena isifiso sakhe ngesokuba imidlalo efana lalo angempela viki iqhutshwe minyaka yonke.
Singumuntu webhora ibhora alipheli emuntwini, yabe usuphangisa ukudinwa, but I think kumele kwenziwe almost every year. Into enhle kakhulu for our country and for our former players.
Sikhangele ezinye indaba ezimayelana lo mdlalo wenguqu. Iqembu leHarare City yilo eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup lonyaka ngemva kokunqoba eleHaumine nge-3-1 ngomgqibelo, okuyimpumela etsho ukuba leli qembu yilo elizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup ngomnyaka ozayo. Kusenjalo iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu kucelela besidlisa linqotshwe nge-3-1 ngeleNamibia emdlalweni oqhutshelwe khona le kweleNamibia ngomgqibelo. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe linqotshwe kuyo yonke imidlalo emibili yokuzwana amandla eliyidlale ensukwini ezedlileyo njengoba phakathi kweviki edlileyo linqotshwe nge-1 kanyange leLesotho. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Ukufuthelana kuzanu PF sokungenelwe ngabakubutho ngemva kokuba uGeneral Constantino Chiwenga ethule amazwi okusola ukuxotshwa mahlayana kwabantu baleli bandla.
Ihlandla lesibili lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo liphele namuhla. IZEC isithi sibhalise abantu abangu 2.3 million.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama ngu Chris Gande, lilale.
lontunga milinko mom.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.